umbiko wathi namasa ngamafithani zingathi ujengisela ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe awumanga kuhle ngoba akuyona into emangalisayo kumbe nja asitele yona. Ukhulume ngokuthi ilizwe leZimbabwe lilesikwelede zamanye amazwe ezedlula 1.1 billion. Wakhuluma njalo wathi angakhangela ke amakampani abuya kuleli ezovula amabhizinisi ayehlile ngesilinganiso esifika ku-9% kusuka ngo-January kuzofika ngo-June kuthe. Wakhala njalo ngokuthi bona imali eningi etholwa nguhulumende 96.6% of imali le kolekta ngohulumende kumatekhi lento ezinjalo iya ekubhadaleni ama-expenses kahulumende okutshengisela ukuthi iZimbabwe isala le mali ephose ilingane le-3.4% iyimali esetshengiswa ezibhedlela lezikolo lendawo ezinjalo. So iZimbabwe ngokwayo igcilela ukubhadala ama-expenses kahulumende. Ngaleyo ndlela-ke kutshengisela ukuthi umnotho weZimbabwe awumanga kuhle njalo abantu beZimbabwe bamele bekhangelele ukuthi eminyakeni emibili emithathu elandelayo bazaba sebunzimeni obukhulu ngoba iZimbabwe ayenelisi ukuthi yenze imali, akula misebenzi enziwayo, i-investment iphansi, izinto zeZimbabwe ezizi-exporter zisiya kwamanye amazwe lazo zehlile kakhulu. So ngamafithane nje umnotho weZimbabwe awumanga kuhle, ilizwe leZimbabwe sikhangele zomnotho lemali akumanga.
Siyasibone eminyakeni edluleyo ngesikhathi sona lesi uMnumzana Chinamasa nxa esethula amazwi akhe uyakhangela elakusasa ethembisa ukuthi kuyini okuzathuthuka. Kazange akuphathe yini lo mnyaka?
So kulutshana kakhulu uChinamasa akukhulumileyo okungathi kungakhuthaza abantu beZimbabwe bebona ngani elakusasa lingcono. Okuningi nje kutshengisela ukuthi kona abantu beZimbabwe kumele-ke bekhangelele ubunzima bomnotho besiya phambili ngoba bekhuluma ukuthi even abantu abanjengabozesa bakolodwa imali efika 1.1 billion, okutshengisela ukuthi amaZimbabweans alobunzima ekubhadaleni ama-bills, alobunzima bokwenza imali. So into zonke ezinje kade zikhuluma namhlabe zidanile zingatshengisela ukuthi iZimbabwe ile kusasa elihle.